Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuNhlangula 2021 uKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, odokotela bathi kumele abantu balimuke igcwale le-COVID-19. Ukhanya libimetika ngamandla eZimbabwe.
Yaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Umfundisi olodumo uTP Joshua Kasekho. Unkosikazi Grace Mkanjwe uphanyeka emthethwandaba udaba lokuthi kumele agebhe amathambo kamoyi uRobert Mkabe. Abalizihlobo ezafela emgodini eWange Colliery bathi baphila nzima. Bayakhala abantu ngobugebengu emaphandleni.
Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Odokotela bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba baqaphele umkhuhlane we-COVID-19 okhanya uzongene kuhlandla lesithathu elizweni ngesikhathi kulabanye abahlatshwa amajekiseni okuzivikela ekuthapheni igciwane le-coronavirus. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akulamuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, luthi abantu abangamachumi amabili lane 24 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,000 sebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 375,000 sebehlatshwe okwesibili. Lokhu kubikwa ngesikhathi odokotela besithi usungene kuhlandla lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo.
Yaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho. Abantu ababanjwa i-coronavirus kathesi babhubha masinyane amalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Odokotela abaningi bathi kumele abantu balandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukwenzela ukuthi bengachaphi igciwane leli. Okwamanje kubikwa ukuthi kusilela amatanka alomoya we-oxygen lamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo. Kodwa udokotela Mahomva utshele iphephandaba le-Herald ukuthi sebethethe amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana bawafaka endaweni ezilabantu abafuna ukuhlatshwa. Kakhulumanga ngokuswelakala kwamatanka alomoya we-oxygen onceda abalegciwane le-COVID-19 ukuba baphefumule kahle. Abantu abaningi bayawesaba kakhulu umkhuhlane lo njalo bathwele nzima eZimbabwe. Omunye wababhekane lenhlupho eziningi ngunkosikazi Abigail Mumpambi wakoBulawayo.
Yes, sizwa kuthiwa ivaccine ayisekho, ayisatholakali lula. Sizwa kuthiwa sokulabanye amadokotela ama-private asebethengisa. So ungananzelela indaba nale corruption iyabe siqalisile. Mina nanzelela ukuthi i-government kufuze ithathe amanyathelo amasinya njalo baclear le ndaba bayiqondisise ukuthi kathi kona kuvele kuhamba njani endaweni ye-vaccine leyi. Abanye bayabe sebethe bahlatshwa kokuqala kufuze baphinde. Kuzagcina sokuyiphaniki kathesi so. So mina nanzelela ukuthi i-government lo mlando ukuthi ichasise le ndaba, iqondisise le ndaba, uchace ukuthi kathi kuvele khona kuhamba njani.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1605 sebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, okulabafika inkulungwane ezingamachumi amane 39,168 asebahlolwa batholakala belomkhuhlane lo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Unkosikazi Grace Mkabe usephanyeke emthethwandaba udaba lokuthi kumele kugejwe amathambo kamuyi uRobert Mugabe wangcwatshwa egumeni lomuzi wakhe ekutama ngomnyaka ka-2019. Unkosikazi Mugabe uthi akukho emthethweni okwenziwe yinduna uZwimba ngoba kalamandla okuphuma lezinqumo azenzayo, ngakho ke ufisa ukuba kuhlolisiwe konke okwethulwa zinduna. Kasenelisanga ukuxoxa le nduna uZwimba ngodaba lolu ngoba bengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umprofita olodumo uTB Joshua kuthiwa kasekho. Umsakazi weCable News Network kumbe iCNN ubika uba uTB Joshua ubhubhe izolo kusihlwa esigodlweni sakhe lapho athandazela khona abantu abaningi abadabuka emazweni athiyeneyo abagoqela eleZimbabwe. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uTB Joshua khonale eNigeria. Soku le mnyaka poste engamachumi amahlanu wabhubha izisebenzi ezidlula amakhulu amane ewange Colliery okwaziwa ngokuthi yiKamandamba disaster ngesilungu. Lokhu kwenzakala mhla ka 6 kuNhlangula 1972 emgodini owaziwa ngokuthi number 2. Iziphathamandla zomgodi lo zabika ukuba kwadubuka imethane gas lokunye okutshisayo okwabulala lezinye izisebenzi ezaziseduzane lomgodi lo. Ababhubha engozini le bangamakhulu amane lamachumi amabili lasikhombisa 427. Abafelwa izihlobo bathi sebehlupheke okweminyaka eminingi ngenxa yokuthi inkampani le kayizange ibancede ngendlela okwakungenza ukuba baziphilise. Omunye wabo unkosikazi Agnes Shaba ohlala eJambezi esabeleni seMathabeleni North. Umnyeni wakhe umnumzana Amos Sijara waphelela emgodini. Uhulumende khonapho walinika imali kusanda ukwenzakala. Kwakuyimalini? Ye, kusukela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje beliphila njani? Akusitshele gogo. Ye, singathi wena khona manje ufisa ukuthi uhulumende ngawo ukwenzelani? Singathi kathesi vele awuphili kahle.
Hayi.
Umnumzana Daniel Molokele omele iwange Central eDallas Parliamente uthi udaba lolu kumele luhlolisiswe.
Ma sikhumbula ilanga leli liqathe kangaka, sicela ukubana abakhokheli bekhampani yamalahle bengakhohlwa isihlobo zalaba abatshabalala kungosi le yenzakala ngo-1972. Kulekhe kule ndaba ezibahluphayo labo abafelwayo. Sikhuleka njalo ukuthini imizamo yonke yenziwe ukuthi kungabi le ngozi efana layo naleyi.
Unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli senhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance uthi kuqakathekile ukuvikela abemba okutshiyeneyo.
Lanxa ingozi le yenzakala kudala, sinanzelela ukuthi lanamhlanje abantu abasebenza emgodini basahlukumezeka, imuli zabo zisahlukumezeka, abantu abahlezi lapho okutholakala izenjiwayo khona bayahlukumezeka. Sikhuluma nje kumnyaka ophelileyo kwamoshakala abantu, kwaswelakala abantu abadlula engathi likhulu kungozi zokudilika kwemgodi. Singakhangela ematshitsheni esigodini abantu abedlula abangu 6 badilikelwa ngumgodi.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zenkampani yeWange Colliery ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhla kuhlelo esibambisana khona le nhlanganiso yeHabakuku Trust sesigabeni seBubi esabeleni seMathabeleni North. Bakhala abantu ngobugebengu osubugcwele esigabeni lesi abathi kubangelwa ngabemba igolide lokunye. Ake sizwe ukuthi umnumzana Ephraim Ndlovu omunye wabakhokhela isigaba lesi utheni ngodaba lolu.
Ngikhonvina oka Ward 1 kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta isenta yethu ke okusela iThoni ngenxa yegolide elilo elinjani elikhona. Kungakho ke kudingakala ukuthi ke mhlawumbe kube le base ekhona eyamapolisa ukwenzela ukuthi kucontroleke ezilongu kungela bule ngela base ekhona kusho ukuthi ubudlongudlongo buzaqhubeka busiba khona esigabeni. So ke I think isupport eyamapolisa ingaba lusizo olukhulu kakhulu phakathi kwezakhamuzi zakithi.
UNdlovu usanda kukhuluma labantu emhlanganweni wezakhamizi ngodaba lolu.
Ezilongu singela base esiyabe silayo la ama-neighborhood wethu, even if benganikezwa whatever training kumbeni banikezwe lokhu bazahamba baphambanise, bengaphambanisa bazawotshwa kuwesi bangathatha umthetho wapha ezandleni zabo. So into efonakalayo yini? Yibhesi. Amapholisa abe khona esigabeni, abe available. Kungabanjwa whosoever obanjiweyo agijinwa ahanjiswe emapholisa. Ipholisa liyabe likhona, a trained personnel uyabe khona onguye oyabe komanda laba abanye abanjengathi. Then ngoba thina abafanana nathi singabamba umuntu siyayenelisa ukuthi sitshaye bosiyabe sizondile, but lowana yena uyabe ekwazi ukuthi but umuntu lokuthi siqale sindale sivalele ngaphi siyemtshaya singale ngendlela yethu ngale disipline ngayo. But ina siyabe sibulala khona la then umthetho usukuyesunjani ususibopha ibhesi ayibuye phakathi kwe sibe namapholisa ethu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ruben Ndlovu omunye obesemhlanganweni okube kuboniswana khona ngohlupho lobugebengu.
Sibikhona umuntu uyasuka la ngemali yakayenyati abuya phendulo esiyakwenza ivolontari training yabantu and kube nzima ukuthi izakhamizi zozireyize abantu imali zakhona abatrenanga abakhona thina ababebesifiso sekulokhu abatrenile ngabalitshwana engxenye abahlalela duze kwenyati.
Unkosikazi Sithembekile Nkala laye ohlala esigabeni lesi ukuthi izigebengu zibathole senzima.
Laba bantu nxa befika bona khathesi nxa sithi indlu yakho le bafika batshayiswane lapha bahle bangene bafuna ufake ifone esandleni nxa unemota bakhupha ibhashi lemota bathatha amakhiye and abanye babe belelwe amakhelwane babe bengezwa beqede lapho bangena emoteni zabo bahamba wena awulayo ifoni khathesi sezithethe zonke eyokuthi ucontact abantu ukuthi ubajethi sokwenzakaleni and vele kuyakuba nzima ukuthi kuthi uyangena ebhawunti iyapatrola ngaze bapatrole aluba vele wona amapholisa ayapatroli esigabeni enembhubhu ngoba ukuthi kuthi uyayinebhawunti asoze bakukwanise lokho.
Simalapha namhla kuhlelo lwethu lwendaba zemaphandleni esibambisana khona le nhlanganiso ye-Habakuku Trust. Abalandeli bebandla le-MDC abasanda kukhululwa entilongweni umnumzana Last Damai Mahenga Hama lo mnumzana Tungamirai Matsokere owakuthiwa babulala ipolisa u-inspector Petros Motetsa e-Glenview e-Harare balakho ukuhlawulwa yilabo ababophayo. Idale le-Supreme Court lithe kabala macala. Ukuze kuhlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Matshobana Ncube igqwetha elilulela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukuthi amajaha e-MDC la amabili akhululiwe. Unfortunately angabiboni i-judgment yakhona yonke, ngibone okulutshwana. Nxa kuyukuthi i-Supreme Court ithi la bantu babevele bengelacala, kusho ukuthi balelungelo lokuthi badimande babophise labo ababevele bebabophisile bona ukuthi bababhadale ama-damages esingathi thina ngesilungu kuthiwa i-malicious prosecution. Kusho ukuthi lo olomlandu wokuthi bathonisiswe bachutshiswe bona bevele kwakungela mlandu wokubachutshisa kufuze ukuthi abhadale inhlawulo yama damages for ukwenza lokho.
Umnumzana Majobana Ncube ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxe laye ekubulawayo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi uzatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin iqiniso ngakwenza kwele Melika lamanye amazwe emhlanganweni azawenza mhla ka 16 Nhlangula eGeneva. Uzakwenza umhlangano lo besuka emhlanganweni we-G7 lowe-NATO. Inhlanganiso eziguqela e-European Union, i-United Nations lezinye zisola kakhulu ukuvinjwa kwenkundla yokuxhumana e-Twitter kwele Nigeria. Uhulumende uvimbe inkundla le esithi kulabantu bajojozela udlakela enkundleni le. Okwamanje sike sikhangele ezamasiko. Namhla sithupha ngendlovukazi uLozi Gay. Uyamazi na uLozi Gay? Sixoxa lomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe. Gobalanda, kunjani?
Ithola njani dube labalaleli?
Sijonile sibili singazi wena. Lapho khona kuthini kolapha?
Hayi, konke ukuhamba kahle umcando kuphela.
Umcando lo siyawazi sibili isikhathi sangkhona Gobalanda. So ke abantu bayabuza bathi uLozi Gay mbani. So ke angifuni ukuthi uphendule khona manje, kodwa ke wena ongasenzela khona akuzibize phela izangelo zikamzilikazi uyazazi?
Hayi, angiyona imbongi, ngathi ngisomlando angiyona imbongi. Kule mbongi kulo somlando kule nyosi. So ziyahlukana lezi zinto.
Wena uyini manje? Ha, nangikholela.
Na ngisomlando, hayi inyosi yenkosi, hayi imbongi.
Usomlando kutshoni esakho sikhundla bese?
Usomlando umuntu olandisa ngathi ngesilungu bathi history, umlando wesizwe sakithi samaNdebele, nguye umuntu obizwa kuthiwa ngusomlando loyo.
Akubatshela abantu, akubatshela Gobalanda. Abantu ngizobe bakwazi phela ukuthi kuvele kume njani isizwe sikamhlokazi.
Bafisa ukwazi ngumama uLozi Gay.
Yeah, batshela.
Bengifisa nje ukuthi ngingayenzi ibende, bengifisa ukuthi ngichaze kahle kabazi. Ngizachaza ngumama uLozi Gay uMadlodlo. UMadlodlo ubeyindlovukazi yakwamthwakazi eshadwe yinkosi uLobhengula. Kodwa bebebaningi phela bengekho yekho. Sikhumbule ukuthi bekulabo Mpoliyano Nanjube labo uMamkhwananzi, umama wabo Nyamande omhlambi kanjalo. So kwabali sikhumbule kule mpi ka-1893 kusiya ku-1894 lapho kwanyamaza khona inkosi ku-22 December 1893 kusiya ku-1894 ngo-7 January. Ngamva kwalokho ke umama uLozi Gay umsebenzi wawenzayo waqoqa amakhosikazi enkosi loBhengula wonke wayakha umuzi ukuthiwa kukonkosikazi uEnyathi. Wathatha amadoda afana labomthana uKhumalo oChifu labomfulana Khumalo abayibo abazala isizukulwane sakomabhikwa namhla esiphetheni pa nabosikhobokhobo bagadalwa umuzi ukuthiwa kunkosikazi lenkomo imfuyo yonke yenkosi loBhengula. Yinto eyenzakalayo from 96 kwaba lomvukela wamahlaba ezulu wawuholwa ngumama uLozi Gay labonyamande abantwana benkosi uLobhengula. Imvukela lo wawubizwa kuthiwa yimpi yehloko elibomvu. So leyo mpi yehloko elibomvu ikhumbula ubulawayo wayesedilikile lapho phela ngoba wadilika ngo-1893 udiliza wabelungu. So lapho ehloko elibomvu yayiholwa nguye umama uLozi Gay. Lapho ekwazalwa khona igama namhlanje silibizwa kuthiwa kukomfazi utshaya indoda. Babemangala kakhulu lo mama besithi yeyi lo mfazi lo utshaya indoda ngoba wayegamule indoda iwele phansi ngehloko kuthiwa kuse ithiwa yimpi yehloko elibomvu.
So ke sibona ukuthi njengoba sebabuthelele kwampana amakhosikazi wonke wathina uhamba njani? Akubatshela bani?
Sikhumbule ukuthi ilizwe angithi lathunjwa ngabamhlophe. Kulo mama akanjube awesimbiza kuthiwa ngumpoliyane uMandiweni wayezalwa ngale kubaba uKhayisa. Nguye ewathathwayo labantwana abagoqela oSdojiwe, ongubo yenja, bonke labayana bayalahlelwa le Cape Town kuthiwa khona bayafundiswa khonayo. Kanti-ke yikho lapho okukhayele khona ukuthi kumele kumile khona inkosi. Yingakho-ke lapho babona ukuthi okay kuze amaNdebele ngoba lokhu eyala ukuthi kuphondo. So ngcono sithathe bona abantwana laba nxa bengalankosi babuhleka lula ingakho namhlanje sikanje so abantwana bonke bathatha basiwa le so ukukhothama kwamama ulozikeyi wawusudilikile umbuso wamandebele namhlanje yikho sihlakazekile sikanje so umuzi lwana kufanele ukuthi abantu bekunanzethu umuzi lwana othiwa konkosikazi osenyathelwa uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi kwethu siyawuvuselela uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama ulozikeyi
hayi ke udaba lwethuluma lapha namhlanje besixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mate singcwedi kwezamasiko esintu ake sizwe ezokholo lwesikristu silontukabelinkomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamilinkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathaba ukuba lani ngiyathemba libe levikendle
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngizafuna sibale sikhangele uJohn chapter 6 iversion inga 26. UJesu wabaphendula wathi, "Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, liyangidinga kungesikho ukuthi labona izibonakaliso, kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha. Lingasebenzeli ukudla okuphelayo, kodwa ukudla okuhlala kuze kube impilo enaphakade." Zalinika khona indodana yomuntu ngoba yena uNkulunkulu yise emphawulile basebesithi kuye sizakwenzani ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu uJesu waphendula wathi kubo lo ngumsebenzi kaNkulunkulu ukuze likhole kulo yena amthumileyo sihlangana lapha noJesu eqedwe kwenza isimangaliso esinye sasitshengisela ukuthi vele yena ungumesaya njalo ke uvela kuNkulunkulu wayeqedwe ukuthatha ke izinkwa ezazintuthwana ezazithwele lijaha elinye lalizithwalele izinkwa ukuba lidle lapho lilalela uJesu wathatha ke leso sinkwa uJesu wabonga ubaba wasihlephuna sasuka saba isinkwa esiningi saqalisa ukukhula saba siningi sadliwa ngamacuku langamacuku abantu abaningi siyanazelela ukuthi abantu bathe sebethole lokho kudla baqalisa ke ukulandelela uJesu ikosihlangana lapho echasisa ukuthi alinilandeleli ngenxa yokuthi limbone ngisenza izimangaliso zokuvusa abantu kwabafileyo kumbe ukuphilisa laba abayizigoga kodwa linilandelela ngoba lifuna ukudla okuyesifisweni baningi abantu abalandelela uNkulunkulu ngenxa yokuthi abafuni impilo enaphakade kumba bafune kumkhonza kodwa bamlandelela uNkulunkulu befuna izinto eziphelayo izinto zakhona apha emhlabeni abantu abaningi bakhangwa imali kumbe bakhangwe izinto ezibonakalisa ukuthi uyabe phila impilo enhle lapha emhlabeni kungayisisho ukuthi khona kuyisono kumbe kubi ukuba nezinto lapha emhlabeni ngoba uNkulunkulu uthi ngizalipha ke phezu kombuso ngizalinika la impilo ephuphumayo khonapha futhi lisaphila emhlabeni kodwa udubo lusuka lube khona nxa injongo yomuntu kumbe yonke into umuntu ayiphilelayo isiyukuthi ufuna ukubuthelela inotho eyalapha emhlabeni ngoba uJesu uyasixwayisa ukuba inotho yalapha emhlabeni asoze sihambe nayo ezulwini sizokuyithiya lapha iyabola iyadliwa ngumuhlwa kodwa ke nxa sisebenzela izinto ezingapheliyo ezisezulwini aziboli azidliwa ngumuhlwa sibona uJesu ukhuluma ngabantu abadinga izinto zalapha engathi isinkwa salapha emhlabeni isinkwa salapha emhlabeni siyabola lenotho yalapha emhlabeni ayinjalo nxa into oyidingayo kuyinotho kuphela ungadingi uNkulunkulu kuyabola njalo kuyaphelela la bakhona abanye abantu abafuna uNkulunkulu ngoba bemfunela ukuthi abenze lolunye lutho yibo laba bantu abalandelela izimanga okuthi bengeza ukuthi kulomuntu ngapho sekhona oyenza izimanga ezinje bayagijima bekhona ngale bengizathiwa sokulomunye ngapho futhi osevukile bayagijima bekhona ngale ngenxa yokuthi abalandaba abadingi uNkulunkulu badinga izimanga kuphela
akuyiphethe mfundisi
kasithandazeni baba igama lika Jesu kubo bonke labade belalele ngiyathandaza ukungena enhlizweni zabo ube inkosi nomsindisi ubaguqula impilo zabo baqinise ubasindise ngegama lika Jesu amen
lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Yebo, mthakaso omuhle zimpapo omuhleli ngale jona njani izulu kandaba ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hobe namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla sikhangela ukuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi imingcele yakwele Zimbabwe ivaliwe ngci njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 ukukhanya ngani kuphambanisa indlela baqhuba ngayo ibhizimusi kuhlelo silo Atmos Banda oza Jelo kuneni Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo unjani
I'm fine thank you so much
Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo namhla sikhangela ukuthi liphila njani elizweni siyezwa enengi laba kumsebenzi wezandla bekhala besithi ibhizimusi liphansi kakhulu chasisela abalaleli okuneni
Yes, I eat the business, the pants. Into leyi ngathi maybe ngichase ngithi kube kabili kumbeni kube kathathu into leyo yakhona thina saba le lockdown eyayi-total lockdown yaqasa umnyaka uqalisa ngoJanuwari yasithova then sithe siphakathi kwe-lockdown leyana ingakapheli kwaba le ndaba yokuvulwa kwezikolo izikolo sezivuliwe zathatha imali ebantwini ngoba thina angathi ama-customers ethu ngabantu abantu bona laba abaphilayo elizweni leli so bathathela imali ngabasisiza ama-uniformu into eziningi ezazifunakala ukuthi abantu ngabeziye besikolo i-disposable income leyana imali yokuthi umuntu akwanise ukuyisebenzisa hhayi abantu bale mali elifani bayebizevele liphani
siyezwa abanye becela uhulumeni ukuthi alisize ngama-stimulus packages njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe ukubona njani lokho
mina ke ngingafithi ukuthi uhulumeni anedise informal sector
hayi wathi ngokubamba umlomo khonapha atmo isikhathi sesedleyo kumangoyi sigciba ingxoxo kuchasisela abalaleli ukuthi uhulumeni engalisiza njani
ngokuthi maybe city by city or province by province kube transparent abantu bekwanisa ukuthi be-apply la mafani bewathole iprocess yangkhona i-transparent ingela kuthi umuntu usupporta liphi bandla ngaba ngezepolitics umuntu ulethima kanjani kwisociety kodwa kube ngokunceda abantu ngoba abantu bonke baphakathi kwana la mabhizinisi oka employment akula abantu vele baziphilisa ngakhona kwimisebenzi ezanje sangathi amafanzi abe available kungabi lebandlululo kungabi lokukhangela ukuthi lo ngubani uvela ngaphi kodwa abantu bancede ngekonsa ukuzifika
hayi siyabonga Atmo Sibanda ngokungena kuhlelo isikhathi isesehliwe kumangoyi sesifikile emaphethelweni ohlelo lukandaba sithanda ukubonga uAtmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla ngokungena kuhlelo sesifikile emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk The Connection angolwesibili 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we-Studio 7 nakukhasi lethu le-Facebook le-VOA Ndebele onevalelisayo ngenjabulo igama nguMike Hobe wothi ngitshaye phansi sulukandaba Zimbabwe muhle bye-bye
siyabonga Mike Hobe silukhuba lapha kuhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lisa uGibbs Dube